Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo lezaphi yonke yaxoxwa kuParliament besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona iZanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engingakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labobhuti, labosisi, iZimbabwe ngeyethu. Akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngu-president welizwe leli. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluyiwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabo-Smith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote. Bazifakela ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokho befuna ukuxega abantu beMathebeleland benza ama-recall nalawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo uMnumzana Chabangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla uMnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo ukubona njani lokho? Ukuthi ngobani obengabasebeloba incwadi ezinje?
Lokho okokuthi sebasebenzisa ubaba uChabangu, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU PF period and uMnangagwa labantu bakhe, ngoba bayakwazi ukuthi SADC i-AU le-EU lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ma-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So yiyo into abayesabayo leyo ukuthi kuzaba le-re-election eZimbabwe, abantu bakhetha abantu ababafunayo. So ya ukurecall abakuyenzileyo lokho ikudlalisa isikhathi ngoba abasoze ba-recall abantu ababavotelayo. Ndiyabona. So there's no way ilokhu then effectiveness recall is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Thina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations and kathesi ZANU PF people are coming to destroy the democracy eZimbabwe. So hayi, thina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabangu, so now sebesithi yena kayibhalanga, ibhalwe yifazi njani njani, but nguye wabhale ku-recall ama-MPs. Anti yayibona indaba yangikhona ukuthi vele akuqedakali ukuthi iZANU PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kathesi is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland, ngoba sesibonile ukuthi iZANU PF has failed to run our country.